Phezu kokubhaxabulwa kakubi kwabaningi kusehlakalo lesi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo kunye labanye abalitshumi lanye babotshiwe baze bakhululwa izolo emini ngemva kokuba umthethwandaba ulahlele khatshana icala abakade beletheswa. Laloba kunjalo abatshayiweyo bebelokhe bethoba imvimvinya ezinqeni embaleni kunye lezandleni. Induna yakobulawayo umnumzana Mkhize Khabazela uthe inkosi ibotshelwe ukuba lindebele lokwenza into elisiko layo.
Induna Mkhize Khabazela ushiko walabo abulawayo. Inkosi le wayibophela ukuthi khona wayeyinkosi yamaNdebele.
Ithini ngakho?
Thina amaNdebele ngokukhuluma kwesiko khona sonke sikamthwakazi. Sithi thina inkosi eyiyona yiyo yonale. Kayikho enye inkosi. Ngoba yiyo ezala umzikazi. Yiyo kanye inkosi esayethula ethethi phezulu nomsindo owaqala lapha.
Unkosikazi Sithokozile Ndlovu, omunye wabakade bebotshiwe, uthe ukutshaywa lokubotshwa kwabo kumzwisa ubuhlungu njalo isiphatho abasiphiwe ngamapholisa nomumo welizwe sokumenze waba yintandane.
Sibuhlungu siyakhala. Sibuhlungu siyakhala sizibuhlungu basibotshele indawo yethu. Sizibuhlungu thina sifuna indawo yethu thina njengamangilaba bangilamama ngintandane baba mawukalikubula uthi. Nibuhlungu kakhulu niyabuthelana. Akethe ngilabantwana indaba yena into eyenzakalayo eyenzakalizo. Abantu abamise bambalekile abakho bayebhodi bayebhoswana ngintandane ngisele njengomkhoba. Sizibuhlungu kakhulu. Angilabana ngilabani soyaloku okungangithengisela.
Umnumzana Vuyo Mguni uthe babotshwe besiyakhulekela izulu lenhlanyelo yabo.
Besibotshele ukuba ngamaNdebele ngoba besihlangene singamaNdebele sisiyacela izulu sisiyakusisa inhlanyelo sile nkosi yethu. Singakathi siyofika nalapho sabotshwa ke endleleni sashaywa ngeminyele nje amandla ikhankala lapha lidumele kabuhlungu ngokushaywa ngamapholisa. Le into ithi inkulu sithi ukuthi ilungisiswe masinyane ngokuphazima ngoba uncindezelo olukhona lwesengisa ukuthi thina kumele sibe ngabantu abazibusayo ezweni lethu ngoba sibuswa by a foreign power efuna ukuthi sincindezele ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke sesifuna ukuthi ongokwethu akubuye kube ngokwethu ebantwini besiNdebele abagoqela wonke amaNdebele angaphansi kwenkosi uMsikhindi kaZulu-Natal.
Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obekade esemthethandaba izolo uthe abantu bakwamthwakazi bayahlukunyezwa kakhulu lokubandlululwa.
Thina njengemthwakazi Republic Party kasijabulanga ngokutshaywa okwenziwe abantu bakithi kungesonto lapha kade behlanganyele khona besithi bayenza umkhubo wabo ngokwesiko labo okwenza amapholisa kamgabe achaya abantu bakithi abaningi balimala kwaze kwathi abangu-41 bayavalela e-Central. Bagcina bavumisa njalo icala abangalivumanga okuthiwe khona i-criminal nuisance. Ngemva kwalokho kwazobotshwa-ke u-SRK laye esethweswa icala engelalo. Lokho kwenze kwathi ilanga layizolo abantu bathona e-court. Ngemva kwalokho wasetholakala engelacala. Kuyasivelela sobala thina njengabantu bakulumhlubulo ukuthi vele asobantu banye labantu bezimbabho. Yikho uzathola ukuthi abantu bakithi bengathi baphakamisa amakhanda sebengabatshayayo bebotshwa. Lokubotshwa kwabo kuyadabulisa ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa iHarare isithe. Okwenza thina sizibuze ukuthi kathi sibotshwa iHarare kumbe sibotshwa ngumthetho. Ngoba nxa sibotshwa ngumthetho akumelanga kuthiwe ama-instructions okubopha abantu bakithi avele eHarare kodwa akube yikuthi umthetho uthe sitholakale silecala. Kungalokho-ke thina sithi uhulumende weZimbabwe engaqhubeka esenza lokho ngelinye ilanga uzazokhela amalahle ekhanda esezithola esebize udlakela angasoze amelane lawo.
Imbuthano yabalandeli benkosi uKhumalo ihlala ivinjwe ngamapholisa. Umkhosi wokugcotshwa kwakhe wavinjwa wamiswa ngamapholisa ngoba ebika engemukelekanga njengenkosi. Isimanga abalandeli bakhe bethi uhulumende weZimbabwe kunye lenhlanganiso yemthwakazi Cultural Association bakhanya bemukela lokuhlonipha umnumzana Bulelani Khumalo owaseSouth Africa njengenkosi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.